amazi amokuqala abadibe ngokuthi sikhangela amazi kamkhokheli wethu ama-founder of Zimbabwe, father Zimbabwe, ubaba uJoshua Nkomo. Uthe khona ngamalanga okugcina impisi zaphela, athi leli lizwe leZimbabwe ngeke life, abantu abatsha bazaphakama balisindise. Sithe singabatsha sakhangela thina ukuthi umumo welizwe lethu, ilizwe leZimbabwe, kume njani, kuhamba njani, okwenzakala manje singakulungisa kanjani. Sakubona ukuthi hhayi sesifikile lesiya sikhathi esakhulunywa Nkomo ukuthi abantu abatsha sifikile isikhathi sokuthi baphakame balilungise ilizwe lakithi. Sithe sikhangele kunjalo singabatsha sathi khona thina nguphi lo mkhokheli ongaba le experience, if singakufaka kanjalo ngesilungu, oseke wasebenza nabantu abatsha, oseke waphakamisa abantu abatsha, oseke wabambanisa abantu abatsha, kumbe ngabe emaphandleni, wabe emaphandleni, kumbe ngabe emadolobheni, waseke wasibambanisa sonke njengabantu abatsha. Basesukuthi hayi khona umkhokheli esike sasebenza laye ngojaha wambiza ngokuthi nguSavior Gasekwele. Sasesiqala-ke i-movement thina sayibiza ngokuthi nguTyson wabantu. Siyibiza ngokuthi nguTyson wabantu ngoba uTyson esimbizayo ubizwa ngabantu, ayisukho ukuthi yena nguyozibizileyo, hayi, ubizwe ngabantu, ngabantu aba-ordinary abafana lami esingabathi ngonjwathi nje, kodwa sikhangelele ukuthi hayi ilizwe lakithi kubi duze.
Mhm.
Isimo sakithi asimanga kahle.
La kwenza nini khonoku njalo limaningi kanganani, likhankasa futhi njalo ngaphi? Siyabona ukuthi ngani zani liku-Twitter.
Ngiqale ngichaze lapha dube ukuthi singakuthi ngomkhankaso, kodwa ingasinhlanganiso yezopolitiki. Ngingakufaka ngesilungu ukuthi we are not a political party but we are a movement. Singayidefina i-movement sithi inhlanganiso yabantu abanenjongo eyodwa, and injongo yethu iyikulungisa ilizwe lakithi njengabantu abatsha. Inhlanganiso yethu iqale ngemva kokuthi sikhangele ukuthi hayi abakhokheli abakhona abasikhathalaleli thina njengabantu abatsha. Ithuba sibanikezile, ungakhangela 2017 ngoNovemba abantu ababegcwele emgwaqweni bejabulela ukuthi iZimbabwe entsha, abaningi bakhona ngathi 99% bekungabantu abatsha. Sesikhangele ukuthi hayi la majaha aphethe manje sibanikeze ithuba, kodwa ithuba esibanikeze lona bayehluleka, sebehlulekile. Sifikile sethi isikhathi njengabantu abatsha, whether ungaphi kwelizwe leZimbabwe kumbe ungaphandle kumbe uphakathi, sifikile isikhathi sethu njengabantu abatsha. So i-movement yethu siqale ngemva kokukhangela ukuthi hayi madoda akithi, la bantu esibanikeza ithuba hayi bahlulekile, into zimbi eZimbabwe, sifikile sethu isikhathi.
Pho manje liza kulungisa njani khonoko lithi kuyahlupha?
Ungakhangela ukuthi sikhangelele ukuthi i-movement lesiyibiza ukuthi Tyson abantu izabambanisa wonke umuntu, whether ngumuntu omutsha, ngumuntu owalelimpa, ama-veterans. Ungakukhangela ukuthi ilizwe lakithi lidinga nje ukuthi ngafaka ngesilungu ukuthi asibuyeleni back to basics, if ngakufaka njalo ukuthi there's a need ukuthi sibuyele back to basics ezelizwe, ukuthi ilizwe likhokhelwa kanjani, sibe nomkhokhelo nothando labantu, abakhokheli bethu bakhokhele ngothando, abakhokheli bethu bahloniphe ama-human rights. Ungakhangela ukuthi manje singakhangela isimo esenzakalayo ezibhedlela zakithi, sikubiza thina sikuthi i-Gugurawundi 2.0, ngoba bayaphela abantu bakithi duze, and abantu abaphelayo abantu abatsha. Odokotela abaxotshiweyo ngodokotela ngabantwana abatsha abafundiswe ngabazali, umntwana ahambe 7 years esikolo athi aqala ukusebenza, azama ukusebenzisana nohulumende okhona ukuthi hayi bathi kodwa badala le mali esinika yona ayihambelani lendlebo enginazo njengomina njengomntwana omutsha ofuna ukugcina imoli yami okumele abhadale irenti, awuhambelani. Uhulumende athi hayi anginandaba, xotshe abantu abatsha bonke laba affected. So thina njengetaso nabantu ilizwe lakithi asilibiseleni back to basics.
Ye, kodwa loba kunjalo, loba kunjalo babamsipha, kulabanye abakhulumayo khathesi besithi kukanyangazani-ke umnumzana uKasekwele wayebambisana nomgabe ngesikhathi sakhe, njalo ebambisana labantu abaningi, senzakala ukuganga konke okwenzakala eMatabeleland la wayekhona. So manje bayabuza ukuthi kuyalungiswa njani njengoba laye kungazani phela egcobo udaka inathile baba
Duma ngiseze ngime lapha ngixoxisane layo ngithi khona umnumzane uKasikere injilosi singabantu siyaphilisana into ziyaphambaniseka khona okuphambanisekile kodwa khona okuhle futhi okwenzakaleyo asisoze sime simgeze sithi khona hayi into zithe zenzakala ube injilosi into ziphambanisekile kodwa sikhangele ukuthi isifundo sibe khona kube lesifundo sibe khona into zenzakala manje sesibona umumo welizwe isifundo sibe khona sona lesi sifundo sibe khona isesibona ngani sikhona singasiphathisa thina njengabantu abasha kunjongo leyi esesimisane layo yokuthi ilizwe lethu alibuyele emuva ilizwe lethu alihlabe ureset button sibuyele back to basics siphinde sikhangele njalo i-experience yobukhokheli umnumzane uKasikere asebelayo ikakhulu sikhangelele ubukhokheli esebenzisana nabantu abatsha abafana nami abanomlayo zona lo ukuthi khona asibiseleni ilizwe lakithi libuyele emuva ilizwe lakithi sifikile isikhathi sokuthi abantu abatsha balikhokhele balilungise i-experience abe nayo esemthanda abantu abatsha I think I seem ngedwa dibe ongama laphana aphakamisa isandla makubuza ukuthi oseke abantu abatsha sebeke baphathiswa ngumnumzane uKasikere ekusebenzeni nabantu abatsha ngobani sibaningi kakhulu but ngigcizelele njalo ukuthi hayi asizange sidingi losi but kule njongo injongo ekhona iphakeme phezulu kulathi sonke kumele sibambane
ye kodwa loba kunjalo ke siyabona ukuthi liza kwenza njani liza ngena kukhetho nini njalo ozabe ncintisa nguye umnumzane uKasikere kumbe kumbani njalo labantu abanjengoSichamfundo uJonathan Moyo lo mnumzane uPatrick Zwawo baphakathi yini kwakhonoko
angiqale ngombuzo wakho ocithi inhlanganiso yethu Dube iqoqela wonke umuntu ngichile ekuqaleni ngathi ayisiyo political party it's a movement and the movement yethu iqoqela wonke umuntu ozibiza ukuthi ngumZimbabwe angisoze ngime lapha ngithi umnomzana uSichamfundo Jonathan Moyo ukuthakathi ongaphansi angisoze ngime lapha ngithi umnumzana uJula uphakathi ongaphansi angisoze ngime njalo ngithi uChamsa sebenzana naye ngoba sebenzana naye kodwa ngizothi ukuthi i-movement yethu ngiye kulungisa iZimbabwe sibambane sonke singabantu beZimbabwe wonke umuntu uvumelekile ukuhambisana lathi injongo esinayo ukuthi sibiselene iZimbabwe back to basic wonke umuntu khona ungalandzelela ukuthi ku movement yethu sikhankasa umlayezo wethu nabantu abavela ku ZANU-PF nabantu abavela khona ku MDC nabantu abavela ku MPF nabantu abavela ku ZIP nabantu abavela ku FF yeZimbabwe wonke umuntu khona ikakhulu abantu abatsha abahambisana lenjongo yethu.